Lithwana njani? Mr. Kadzeri okwanamhlanje uhambile esibhedlela yokumele aye operatwa, u-admitiwe ekuseni ngama-3 bese beqedile ukum-operate isandla sakhe. Awulo usebuhlungini ulokhu engezwa kuhle, but silethe mbutho uzasile. Amapholisa akukapheli phakathi kwakhadzeri lamapholisa. Kuzamele ukuthi mhlawumbe mhlana nge-Thursday nxa esesenelisa ukuthi ahambe, njengoba sizahamba ekhoti sizabona ukuthi isandla sakhe sinjani, sibuyele emapholiseni siyeripota indaba yokuthi babamtshayileyo bamlimaza. Njalo kuzamele ukuthi uKadzeri athole ama-damages kumbe abophise umkhulu wamapholisa lalawa amapholisa amtshayileyo ukwenzela ukuthi bambhadale ngama-medical expenses akhe lawa sehambe kiwo lobuhlungu ahambe kibo. Yikho sesikwenzile, lesikhangelele ukuthi siza kwenza ngendaba ka Mr. Khatsini.